Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 21 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje.
Sathaya sili kwaba mithi angathi yasakhula asazama ukuthuthukisa kunzima kibi ukuthi babe lezinyindlela zokuzimila amandla kagesi.
Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho zithi udubo lokusilela kwamandla kagesi eZimbabwe luzaphazamisa imizamo yonke yokuthuthukisa umnotho welizwe, ikakhulu ekusebenzeni kwamankampani amafektali la kuhlangothi lwezenjiwayo.
Akumangalisela kancane lokho esikubona kusenzeka ukuthi abantu basuke emhlabeni wonke jikelele baye endini ezihlukahlukeneyo. Yinto endala le eyayisenzeka nini nanini.
UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko ethulwe ngeleRussia eyokuthi kulezizalwane zeZimbabwe eziphatheke empini yalo leUkraine zincedisana lebutho laseUkraine. Abanengi bayalisola inyathela likahulumende likamongameli Mnangagwa lokukhetha umnumzana Michael Reza ukuba ngumgcinisihlalo wekhomishini yobona lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkampani kagetsi eZimbabwe Electricity Supply Authority, ZESA, ithi isisinda isikwelede eyasithatha iqhelisa isitishi samandla kagetsi esewange Unit 7 le 8 kanye lezokuthenga ugetsi kwamanye amazwe ezibiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-$2 billion. Osaphethe isikhundla somqondisi walinkampani umnumzana Eliab Chikwenere utshele ikomiti yedala lephalamende ebona ngendaba zamandla kagetsi ukuba linkampani iyehluleka ukutholisa uzulu amagetsi eneleyo ngenxa yenhlupho ebhekane lazo ezigoqela ungahlaliseki kwesindo semali yelizwe, izikwelede, ukwanda kwamakampani amatsha emba amatsha ligugu lokunye. Lokhu sekubangele ukuba indawo eziningi ziswele amagetsi njalo amanye amabhizimusi lamankampani esevala kumbe ukwehlisa izinga lokusebenza kwawo. Inkampani emba iPlatinum eZimplats ikhuphe umbiko kuyona liviki sithi isiqale uhlelo lokwehlisa inani lezisebenzi zayo ngenxa yomumo wenotho ongamanga kuhle eZimbabwe kanye lokwehla kwentengo zePlatinum. Ukuhlazelo ludaba sixoxa lengcwethi yecubungeleze notho njalo engumbalisi ekolitshini leNational University of Science and Technology, NUST, umnumzana Stevenson Dlamini.
Ncwadi ilazelele indaba yezisa okubalulekileyo kunekumele sibekwazi kubana ivele lezinye inhlelo eyazivalana labanye amazwe ukubana izabe ithengisela amanye amazwe enye ingxenye yamagesi ukuze bathole imali yangaphandle. Mhlawumbe lakho ngokunye osokwenza kube lamagesi amalutshwana phezu kwalokho ilizwe umumo welizwe uyakuphucuka mihla ngemihla, ikakhulu sikhangela uhlangothi lwezokwemba ezomnotho ezingaphansi komhlaba nje ezingathi mining. Icapacity yeresa yayingathelelanga iba izinga lelo eselikhona kathesi. Lakho futhi ufaka i-demand phezwe ezesa capacity abalayo kathesi. Ngakho-ke esingakutsho unye ukuthi izamile ukwengezelela icapacity okuyinto enhle kakhulu. Khanyelele futhi kule El Nino eyehlisiwe amandla amanzi okunye futhi okwenza kusilele futhi igesi elizweni lakithi.
Pho nxa sibona udubo lolu alusoze luphazamise na ukuthuthuka kwenotho yelizwe?
Kuzatshaya sibili kwaba mithi angathi yasakhula asazama ukuthuthukisa. Kunzima kibi ukuthi babe lezinye indlela zokuzinika amandla kagesi, ikakhulu ekusetshenzisweni kwe-generator kuyakhweza intengo yokwenza ibhizinisi. Lokhu kuba nzima kibo. Kodwa sikhangelele ukuthi abadla kakhulu amankampani amakhulu anayo ukwanelisa ukuthi bafike kwizinga lokuzifakela bona awabamandla kathi. Ikakhulu nxa sikhanye mhlawumbe emayini, ye asiwo wonke amamayini ayenza iprofit enkulu kodwa balawo amandla ukuthi bazifakele zabo indlela ezamasola farm angacina encwetisa lamaso mabhizinisi abancane ngoba abasizwe basenze yonke amandla kwesikhathi kuyaba lamanye afikelayo abangacina bawathengisela laba abamabhizinisi amancane ukuze kungabi lokudiphenda kakhulu kumandla wona la malutshwane akazisa esilawo.
Gumbiko wabo abezisa bathi balesikwelede esifika ku-$2 billion ukuze kuphathiswe yikuyini okungenza ukuthi isikwelede lesi siphangise ukuphela.
Ubuhlungu bakhona ukuthi ezinye izinhlelo esingazikhuthaza ezingenza ukuthi leso sikwelede siyehle masinyane zinxeba osomabhizinisi ngoba kuyabe sekusithi ukuthi osomabhizinisi abaningi amakhulu lawa engasaye yami kuzisa bezenzele okwabo okunjengamasona izesa ibisithengisela amanye amazwe leyo gethi ekhona yiyo indlela engathi iyaphangisa kodwa yindlela engaletha futhi ubunzima kulawa abavele bekhona abakuba.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethe ecubungeleze notho njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
The Voice of America.
UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko ethulwe ngeleRussia yokuthi kulezi zalane zeZimbabwe eziphatheke empini yalo lele-Ukraine zincedisana lebutho lase-Ukraine. Ugatsha lwezomvikela lwakeleRussia luthi abeZimbabwe abalwa bekucele le-Ukraine laba bahlanu njalo luthi ibutho lalo selibulele oyedwa. IRussia ithi njalo amanye amazwe aseAfrika lezizalwane zawo ezincedisa kubutho le-Ukraine agoqela ele-South Africa, Kenya, Algeria, le-Nigeria. Kuthi aphetshe agoqela eMelika, Poland, Romania, iBhilitani lamanye atshiyeneyo. Ithi njalo kusukela ngomnyaka ka-2022 kuqala limpi, abantu abavele kwamanye amazwe bezolwisana layo bekucele le-Ukraine bedlula inkulungwane ezilitshumi 13,387 njalo lithi asebefele kulimpi bazinkulungwane phose eziyisithupha i-5,962. Kodwa iRussia ayichonga ukuthi bakhona yini abakwamanye amazwe abalwa kulimpi bekucelelayo lokuthi bangaki. Umphathintambo obona wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubengabambeka ecingweni kanti lonobhala kugatsha lwakhe umnumzana James Mazowu kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlelancube.
Akumangalisile kancane lokho esikubona kusenzeka ukuthi abantu basuke emhlabeni wonke jikelele baye empini ezihlukahlukeneyo. Yinto endala le eyayisenzeka nini nanini. Yayisenzeka kungakafiki impi yokuqala yomhlaba wonke jikelele, i-First World War, bekusenzeka kungakafiki impi yomhlaba wonke jikelele yesibili, i-Second World War, bekusenzeka eVietnam, eSouth America, bekusenzeka eMiddle East, bekusenzeka njalo ezimpini lezi silazo silwela inkululeko. Njalo kuyenzeka namhlanje emazweni wonke lapho kulezimpi khona kulabantu abavile emazweni ahlukahlukeneyo abakuleli cele la kuleli cele. Ngilethemba ngilesiqiniseko sokuthi njengoba bekhona baseceleni le-Ukraine bakhona njalo baseceleni le-Russia kusebenza kanjalo vele kulamalanga ezimpini. Umehluko yikuthi iRussia isuke yabhala kuphela ukuthi kulabantu abavile endaweni ezinje ezinje ezinje, akusho ukuthi kuyaqala ukwenzeka khona lokhuya. Kuyenzeka vele kuzo zonke izimpi, kukhona kuzo zonke izimpi, bakhona njalo baseceleni laseRussia yona ngokwayo.
Singathi abeZimbabwe laba kuyini okubafuqileyo ukuthi bayebambisana le-Ukraine ekulwisaneni leRussia? Kungaba yimali kumbe kungaba ngufutho wokungafuni ukubona elinye ilizwe lihlukuluzwa ngelinye njengalokho kwenziwe i-Ukraine yiRussia?
Izizathu ezenza ukuthi abantu basuke baye ezimpini babe yilokho okuthiwa yi-mercenaries ziningi kakhulu, okunye yinzuzo eyabithenjisiwe kuleyo ndawo ukuthi uma ngingahamba ngiyokulwa kuleyo ndawo ngizazuza okuthile ngikwazi ukondla abantu bami. Ikakhulu nxa kule ndlala bayasukuma abantu baye ezimpini zona lezo becabanga ukuthi bangazuza okunye okuthile kokondla abantu babo. Okunye yikukholelwa empini kulelo celo yabo siyalijoyina ukuthi lilwela lokho okukholelwayo la ubusuhamba ingena kulelo cele kodwa ke njengoba ngishilo amacele omabili abalabo abantu kanjalo kodwa ke ngobuningi babantu abasuka besiyakulwa ngabafuna inzozo nje ukuthi mhlambe bangathola ukuthile kokugcina abantu babo abanye sebayujwayela nje vele ukuthi bayabhoda umhlaba wonke bahambe bengena ezimpini esithi ngama professional mercenaries ngakho ke akumangalisi lokho esikubona kusenzeka la kulaba bezimbabwe
Umnumzana efidlela ncube ocubungeleza umbusazwe ubexoxa ecingweni lontungamile inkomo we Studio 7 ekobulawayo. Kweziphathelane leMelika owayengumongameli umnumzana Donald Trump ubikwa engahlalisekanga ngoba eseswele imali yokubhadala isibambiso sebail esingamadola angamakhulu amane $454 million. Imali le ngecala lokuthi waqamba amanga ngentengo yezakhiwo zakhe ukwenzela ukuthi athole izikwelete. UTrump kumele abe sebhadelele imali mhlaka 25 wayenalinyanga, umhlaka 25 wayenalinyanga engakedlule. Lokhu kwenzakala kule minye njalo imibiko ethi umkhankaso kaTrump ususele imali yokukhankasa. Amagqwetha akhe athi kumele athengise enye impahla yakhe ebalisa izakhiwo ukuze athole imali yokubhadala lesi sibambiso. Ukuhlazelwa ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Tim Morengai.
Into esiyibonayo lapha epolitics yeAmerica ikuthi ma ukhuluma izinto eziningi ezingakwanisiki ukubonakala ukuthi zivela ngaziyanga vele abantu beAmerica bayakukhipha lapho khona ukuthi ukhulume iqiniso. Siyabona umnumzana Trump wayelokhu ekhuluma esithi yena imali elayo iningi ifika layo kuma 10 billion but amanye amasesa athi ule 3 billion kathesi ngibona abantu bakhe abaningi abangani bakhe sebephonga uhambiswa ejele ngendaba zona lezi zokuqamba amanga. So kathesi sizabona ngoba bathi bona anti ule bond leyana owayibhadalayo last week $91 million ekamama lwana u-E.G. Carroll and then kathesi sebefuna ukuthi abhadale $464 million ecela laye ibond kuma bank abantu bamncedise okasoza cuphe lapha angena khona but sibona ukuthi konke lokho ngamanga ngoba sabona izimali zonke owazifundraiser zona for the general election laphana i $250 million after 2016 laphana yahamba yayasetshenziswa ukuthi ilungise indizamtshina yakhe ngoba yona layo yayingasasebenzi
kodwa nxa sikhangele lona icala alethweswayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini njalo lokuthula imali enganani ubona kubangelwa yini lokho
ukuthi ufuna ukuthi abantu bemncedisi ngokukhankasa ngemali asikwazi lathi ngoba siyakwazi ukuthi uTrump umnumzana Trump hayi ukhuluma izinto eziningi ezingekho and kathesi sesibona ukuthi hayi umthetho onganithiwa somhlaseli ukuthi bangamnceda abantu abaningi asiyabona ukuthi layo lamasupport amaningi but they have been overstripped uke kudonetha lokho and siyakwazi ukuthi imithetho yala ayivumi ukuthi uthathe izimali zecampaign uza akho ukuthi abantu baze belokhu bemvotela na hayi into yakhona awungathiwa ayikachisi ngoba siyakwazi ukuthi kathesi ikuqalisa kwamacampaign gakaqalise officially ngoba ngama presumptive nominee so after June laphana sokuchaya ama congress e Democratic Party le Republican Party hayi ngeke sokuhanjwa yikho sizabona khona iqiniso lonke and sizabona ukuthi abantu bayabelokhu bemsekela yini ngokukhuluma amanga okukhona
umnumzana Tim Morengai ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona apha eMelika. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhethe umnumzana Michael Reza ukuba ngumgcini sihlalo wekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission Umabhalane omkhulu ophethe iofisi kaMnanga kwaMnumzana Martin Rushaya wethule umbiko lo esithi uReza okhethe ukuba athathe isikhundla esasibanjwe ngunkosikazi Lois Matanda Moyo okhethwe enyakenye esikhundleni segqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Okwamanje uReza ube ngomunye wabakuhlangothi lwabatshutshisi olwe-National Prosecuting Office. Wazakala kakhulu ngokubophisa abantu abaningi abagoqela uMnumzana Job Sikhala owahlala phose iminyaka emibili eshkrubi Maximum Security Prison emelele ukuthoniswa icala lokutshotshozela odlakela lokunye. Ekhetha uReza uMnangagwa uthe uzakwenelisa ukuvimba inkohlakalo ememetheka ngamandla eZimbabwe evezwe nyakanye inhlanganiso yeTransparent International njengelinye lamazwe elenkohlakalo esabekayo. Kodwa abaphikisayo bathi uMnangagwa wenze okungekho emthethweni ngoba uReza akazi lutho ngokuphathwa kwendaba zenkohlakalo. Abebandla lezano-PF bona bathi uqondile okwenziwe nguMnangagwa loba isikhundla lesi singabikwanga kumaphephandaba njalo singosomuntu oseleminyaka emine engumahluli edalele High Court. Ophethe isikhundla lesi kumele njalo abe ligqwetha eselisebenze iminyaka eyisikhombisa. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Prince Dube Kosibanda oyemele ipingano edalele ephalamende kubandla le-CCC lo Mnumzana Malaki Nkomo owake wamela isigaba seNsiza South edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Usibanda usungula lingxoxo.
Amboni kusiba lenguquko engaba khona ngoba into ekhona ungakhangela ama appointments ayenziwa uMnangagwa wonke kayenzelwa ukuthi kukhona okufuza ukuthi ekwenzakale kumbe kuguquke. Ungakhangela wonke ama appointments akhe nawo ukuthi ngubani engingamfaka laphana ukuthi ekudla ngesizathu sokuthi useduze lami ngalindlela kumbe ngaleyana. Yikho kuphela okwenzakalayo kuMnangagwa laphana. U-Michael Reza sambona esebenza gadalala sibili ukuthi khona bonke abaphikisana noMnangagwa betholakale besiyatshona ejele. Angisakhumbula ukuthi kwakuyikhesi kabani aze wayihambela wasuka eHarare wayetsholotshwa. I can't still remember ukuthi ngakabani.
Ngaba ngasipho sami umalunga usipho sami mbona ngani.
Ngikamalunga waze wasuka engu-deputy prosecutor general eHarare ukuthi yena eziprosecutela yedwa etsholotshwa. So iyo indlela abe akade epursue ngayo abantu beopposition okutsho ukuthi khathesi sokuyisibongo lesasesiphiwe ukuthi ayifanele ekhaya hamba uyehlala lapha. Akula lutho azalitshintsha ngoba i-anti-corruption commission is the most corrupt entity that we have in this country currently.
Ye baba Nkomo uyamuzwa lapho uyakhuluma usibanda uthi ha lapha vele akula lutho oluzayenzakala ikuphonga unikana izikhundla nje ukuthi gabhula lawo.
Sikhandeni sonke ukuthi uma lowo uMichael Reza ethiwa lesi sikhundla uqualified yini, ufundele okupheleleni yini lowo msebenzi, njalo ulezithupha zangikhona yini. Esikufumanisayo ukuthi upresident uthethe umuntu olama-qualifications, umuntu ovele eqeqetshile kulowo msebenzi. So uthi nasesingahamba ngendlela ukuthi usebenze kanjani, sesikhona umuntu awufanelanga ukuthi aphiwe leso sikhundla. Ayisikho ayinto khona yokucabangela. Sibese sinanzelela futhi njalo ukuthi undoda lowo eqhatshwa nje ubhodi lamazwe khonapha e-Southern Africa esebenza eqondane lowo msebenzi walowo esingathi usebenziswa kuphi kwezimali lokunye okunjani esingathi thina umuntu oqondileyo ukuthi athathe lesi sikhundla njalo upresident ukwenzeka kahle kahle ukuthi adinge umuntu onjengalowo. Awukwazi ukuthi yena uba usibanda lapha yena wesabani uma ekhayena kwamanye ama-cases akenzakala ukuthi yena okumtshayisa ngovalo kuyikuphi ukuthi uzabanjwa yini laye esekucorruption. Ngoba thina umuntu esimfayele yapha simbone ngumuntu oyenelisayo, ayikho nabinjani.
Yes, yakuzwa kakhulu ke inkomo, kodwa siyawazi ukuthi umuntu ongena esikhundleni sana kumele ukuthi nga kule minyaka emine engujaji njalo le 7 years waba ligqweda. So ke sibanda ngena khonapho ke usitsho ukuthi kambe ukhulunywa ngenkomo lapha ungakubona njani ukuthi umuntu lo uvele nguye umuntu angene kompana ngoba
ukhuluma ngama-qualifications kaReza, but ama-qualifications akhe sibili amangalisayo uReza alawo kasiwazi. Okukhona uReza silakayi kuReza ungakhangela i-anti-corruption commission yona ngokwayo yiyo yodwa i-commission phose engela qualification kaChalimane wakhona ukuthi umgcini sihlalo weleyo commission kufuze ukuthi abe ne-qualification enganani. Ipho ukuthiwa kuphela uya-appointwa ngu-president in consultation after consultation of the committee on standing rules and orders kala ma-qualification nakanye ulukuzeni uReza kangenanga ngama-qualifications. UReza ungene nje ngenxa yokuthi upresident umthandile uyambonga ngalokho akwenzi amenzele khona okufana nokudrive esuke eHarare siya eCholocho kuya prosecutor uMalunga. Lapha ekhaya akula lutho aziwa ngalo uReza ukuthi sake wa prosecutor civil case umuntu waba convicted. Simazi nje njengomuntu nje othi kuphela angathiwa sa akula ndaba ukuthi case yakho nge-assault njengakatend ayibithi kumbe ngeyane as long as kuyi-opposition sibisibili hhayi uyagijima nawe noma kungela lutho olukhona. Akala any spectacular convictions esingathi singakhuluma ngazo ukuthi uReza nazi azenzileyo ezimangalisayo.
Ye inkomo bhosi yakugcina khona baba
uSibanda yena angabe ekhuluma nje elokuchothoza ngoba le into yenziwe yini ngabantu bebandla alizondayo abe sebona ungane kuthiwa kona lapha konke okwenzakalayo akula nto azayivuma, akula nto azayivuma ukuthi loku umuntu wazabuye sithi uJesu wehlile efikele kubandla lezanpf sithi nawe uJesu ngeqiniso uba uSibanda uzaphikatha seJesu lo ngoba yena vele into alayo inzondo ngezanpf.
Akekho umuntu kuleli lizwe ongathemba izanupf ukuthi hayi izanupf nxa ithe lokhu kukholwe. Yikho ke liqinisa ukuthi izane ngaba yiyo ethena uJesu nanguyani uyehla hayi kalisoze ngukholwe sibili ngoba izanupf kodwa vele yona ngokwayo yazakala ngamanga.
Lapha lizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda oemele ipingano thedale lephalamende kubandla le-TCCC lomnumzana Malaki Nkomo owamela isigaba seNsizwa South edale lephalamende ekubandla le-ZANU-PF bexoxa loGibbs Dube owe-Studio 7. Abakunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa bathi umdeni kaSifelane Ngwenya odabuka esigabeni seNduna uNtabeni Elowa Gweru okade ecela usizo lwemali efika inkulungwane eziyisikhombisa zama-rands 7,000 rands eyokumtholela esibhedlela ekhaya kasekho. Bathi usanda kubhubha esibhedlela seJohannesburg lapho abegcinwe khona engelatshwa ngenxa yokuswela amaphepha okuhlala kwele South Africa. Ungwenya wahlaselwa ngumngane wakhe, izibhedlela akazisemukeli izigulane ezidabuka kwamanye amazwe ezikwele South Africa okungekho emthethweni. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezempilakahle ebezingaphenduli omakhala ekhukhwini. Sixoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ushonele kuso sona esibhedlela lapha tengayilathwa khona.
Yes, sizokuthi akazange athole uncedo esibhedlela lapho kade kumele athole khona uncedo lolu. Ngoba bathekala amaphepha okuhlala kule South Africa. Akutsho ukuthi ungwenya kambe nguye yedwa ugcine ebhekana nezinto ezinje. Ikanti kade yaphepha phela. Ngawuthola usizo olulo.
Ke kunethemba lokuthi ungakuyukuthi ngawo uncedo beluthola. Nakhona nje intando kaNkulunkulu singesiphiso kodwa ithemba belikhona lokuthi engelathwa ancediseke ngesikhathi qala ukungena esibhedlela. Pho-ke asuye yedwa ungwenya oba lohlupho olunje esihlangabezana nezizalwane zakithi eziningi kakhulu ezihlangabezana nohlupho lokuthi ezibhedlela lapha sebebuyiselwe emuva kuthiwe kufuneka izimali upfront. So yinkinga mpela esesike sayikhulumisana namanye ama-medical aid societies nabo-Dr. Maphisa labanye abantu nje ukuthi kunganjani mhlawumbe sibe lohlelo lwama-migrant clinics. So bayahlupheka kakhulu abantu bakithi lapha ikakhulu pregnant women imali zi-demanded upfront njengoba sibona namanje oyisigulane nalo adelimele ngenxa yokuchawa umngane wazogcina se-brain dead njengoba kubeke nje ufe ephihlika khona pha esibhedlela kodwa engalithola usizo.
Yes, ungajoke ukuthi pho abafisa ukunceda baye ngaphi baba Mkholazi?
Sisaqhubeka sicela ukuncedo kuwona lana ama-account details asekhulethayo esilayo i-statement asisibhalile silama-account ama-account numbers asekhulethayo. Sengingayibiza-ke manje i-account number le number ka kadadewabo kamuyi 079-679-1843 bana wethu uPrecious Sibanda 071-064-8167 nakimi bese bengasondelela ku 073-984-0241.
Lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi sikhulumene senhlaniso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Linjani Studio 7, linjani Studio 7, lo ngiyalibingelela nguMilton Nkomo, ngidabuka le sigabeni senkaye, ngidabuka eNgofudu, ngibingelela bonke izihlobo zabo malumama uSalavu, lo Salangthoni, bonke nje labo makhelwane, ngibingelela ngegama lenkosi, libingelela ngegama lenkosi, ngiyabonga Studio 7.
Salibonani ma Studio 7, ninjani Mthembu ozithembayo, nisejwane eChurch, hayi bonga ngizabantu mabekhuluma lapha ngamajaha la ngokuselo sobukhona bathi indlala asiyondlala le hayi umthetho uyalekha khulumende kaqinisa umthetho izinto zikhona ukudla kukhona sivile yebo indlala ikhona kodwa kayisiyona indlala enzima kakhulu nyala indlala esayibona ngesikhathi umgqabe esabusa indlala yayinzima kakhulu kodwa abusela kawuzange ube khona njengoba lobo bukhona kathesi. So sicela ukuthi uhulumende makaqinise umthetho mayengaqinisa umthetho sizazibambela ngezandla zethu amasela sizazibambela sizenzela njalo sicela ukuthi angasibophi. Ngiyabonga.
Ya hayi ukukhulu ubunzima kuleli lizwe esiphila kulo since sazalwa thina abanye sibuswa ngamandofa. Hayi 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 kunzima bafowethu abantu abanenhliziyo ezimbi abantu abangacabangeli abanye abantu yazi lo mhlobo lo unenhliziyo ezimbi and awone big vision umhlobo one small vision ofuna ukudla wodwa awufuna ukuzenzela wona nabantwana babo. Hayi sasadubeka kuleli lizwe. Hayi siyacela abantu bakithi asivoteleni ibandla elisha ngoba kunini iminyaka emingaki sibuswa ngamandofa akubonakala ukuthi benzani okwaba kubulala ilizwe nje kuphela ama small vision abo lawo.
Studio 7, Studio 7 sasibonani nguchuma lafana elibhali sasibonani basakazi bethu. Hayi sokusimangaza ke manje ukuthi sibe sitshele ukuthi khona akusela kudla eziphaleni enough. Upresident bekhuluma ukuthi ukudla kuningi kakhulu Zimbabwe ichayile inala nekhuma manga umuntu omdala thina sifuna ukudla thina ngala inkomo labo chuma lapha ngobulawayo lapha ngeke likhulume into engamsebenzi khulumani ngokuthi linikeza abantu ukudla angithi lisigijimele uye ephalamele ufuna khona lokho sifuna ukudla lingazositshela iitorizeni lapha ukuthi uthi awudla ulutshwane lisebenzani manje indlala le ibonwe ngumuntu wonke kudala futhi igovernment ilungiselele anti bathe bale nhlelo omalaki yizo esizifunayo bangasitshela ukuthi akusela kudla thina sifuna ukudla thina la eZimbabwe.
Studio 7, Studio 7 linjani? Zimbabwe yethu leyi hayi vela sakujabuleli lokuthi nje kuthiwe yikhanti sukuphonga ukukhulunywa uthi uhulumende akulaza hulumende kuphika kuphonga ukuthiwa hulumende akula lokho kanye lokuthi kulo hulumeni upho ngukhulunywa kuphela ulancedo phela uhulumeni kathi unceda ngani njoba ngala ancedisa ivani amanyamazwa ya uhulumeni baba sibabona bencedisa abantu ba manje wethu lo yena ubizi ngokukhangela abantu ukuthi benzani bathathela khona okwabala kulokuthi abancedise hayi laba hayi abalunganga la hayi shame hayi laba hayi hayi madodini lini elibavotelayo le mbeli ba egqoka izikipa zangkhona hayi chiyana ndakho lokhu kuyasilambisa kuyasihluphekisa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318. Oka namhlanje silu gqiba ke lapha uhlelo lehla namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.